ngibona kuyinto enhle ukuthi uZulu uyakhonona kangaka ngezimali eziphiwa abantu kulezihamba ukusetshenziswa kwemali kahulumeni yinto engavamanga mhlawumbe kutshengisa ukuthi abantu bakithi sebe-interest sebekhangelela kakhulu ukuthi izimali ziphathe kodwa-ke akusho ukuthi imali leyo akumelanga singachazeli abantu ukuthi wakuhamba njani
ye khonapho-ke
njalo kumele sehlukanise izimali ezaphiwa amaminista akwe-executive nezimali ezaphiwa ama-members of parliament ngoba akuzange kwaba yi-transaction efananayo izindlela zakhona zokuphiwa lalapho kusuka khona imali umthombo wakhona kawufanayo
ncube nantudabo lwalomhlane
ngokubona kwethu akusiyo nto embi ukuthi abantu nxa besemsebenzini njengabo ama-MPs banikwe ifacility yokuthi khona babe lezikwelede kukhangelwe ukuthi imali abazayibisela uhlupho lukhona yikuthi ke kusuka imali eziphiwa abantu njengamaloni eZimbabwe zingabhadalwa ngicabanga ukuthi uZulu ukhala ngakhonoko bese sikhathazeka ukuthi ominista isikhathi esiningi ngabezanu infact bonke ukuthi bona baze bayephiwa i-500,000 laba beku-40,000 yindaba bengazange ominista baba ku-50,000 sibona ngathi nxa kade kungabe kuyi-50,000 kusenzela ukuthi labo benelise ukuphila ngoba nxa sikhangela imali abayiholayo uThemba Mlisa ube wakusheya ku-social media lapha I think omunye ngusikhala so-ke sibona ngathi okubi kakhulu ayisikho kubaboleka imali okubi kakhulu yikuthi imali ibisisiba nkulu kakhulu ikakhulu yama-ministers but for MPs generally sicabanga ukuthi njengabantu abazayibhadala akukubi kangako
ye siyabona khonapho babaphula ukuthi vele ukubhadala imali kahulumende le kungani kuyahlupha siyakwazi utho ukuthi lanikwa amaloni okuthi lithenge izimoto lento ezinjalo kodwa likhumbule kulalokhwena kwakuthiwa yi-farm mechanization program imali yagcina ibhadalwa nguZulu nxa kunje akuhluphi khonokho
into ekhona ukuthi umbuzo walowo uvalid kuzamele kukhangele sizabona ukuthi uyozala nkomoya kodwa into ekhona yeqathekileyo ukuthi emalini i-background emalini kakhulu le yama-MP yahamba through a parliamentary process yibona ingazani kwakuyindlela kamkilini lobe of just paying ukwenzela ukuthi ama-MP awanike i-facility benze something in fact mina I don't agree with how he decided ukuthi asinike amaloni because yena kwakumele akwenze ukuthi anike abantu ama-back pay and that was going to actually amount to more ngoba ama-MP ilawa has been earning $65 for the longest time for this 5 years the equivalent of $65 kathesi isize yafika in the past 3 or so months kwe-equivalent of $200 u-employe yami endlini engimkhathileyo ayikhiphe him 180 omunye ayipheye almost $200 that's below the minimal poverty bottom line that's what we've been earning for 5 years uhulumende esehluleka ukusibhadala ukubuya kwemali leyo ukuthi sakhala kakhulu ngomholo wama-civil servants in general saphushe umthuli sayiphushe i-budget to an acceptable amount ngo-September that also then included also ezethu izimali but yena wasephonga ubuya ngokuthi sizanika ama-facility was wrong but umuntu angathenga imali yakho ethi nizakunika i-$100 kodwa ngiyobhadala through Barclays esikhathini esiningi ngiyayithatha kuphela but ngibona ingazani zehlukezile better approach to that kind of thing
yes yes buye kubabuncube babuncube khonapho-ke ekubhadaleni izikwelede lezi lapho ongazani abantu bathi yeyi bantu sokubuyela kudala khonkana kwenziwa nguhulumende kamgabe
ye uhlupho lukhonapho babuduba ukuthi into yonke ekweledwayo yikho phela okutshengisa ukuthi vele uhulumende wethu ligabha elivuzayo ayikho i-accountability kayikho ukuthi alandelele kabulandelelwa lulo umuntu weZimbabwe wonke sekwazi ukuthi lami nje nxa kungathiwa kule 100 million ekweledwayo nguhulumende ezabhadalwa angeke ngibe ngisakwesaba ukuthi manje nizayibhadala ngani kumele uyithathe ngoba wena ungayekela ukuyithatha nguwe osala uwaza nxa sikhumbula ngesikhathi se-GNU abalithi ngapha esindebeleni ngabayithathanga imali okuthiwa ngamaloni abempumalanga babekwazi ukuthi kakubhadalwa ngoba lokho kusuka ngo-1980 besenza into efanayo bavutha imali baqeda uhulumende wasala eguqe phansi ngamadola so yiluhlupho olukhona lona lolu ukuthi obabophulu abake bathi loba sebekweledeleyo mali bakufune ukuthi imali le izabiselwa njani kungabi lo muntu othi njengoba sengiphiwe angiyibisele nxa usizwa ukhala ngokuthi bebekweledwa kusho ukuthi baqhiliwe ngenye indlela ngoba umuntu nxa ekukweleda abesesithi sekunika futhi isikweledi isitethi ukuthi akubhadale ngemali yakho into embi kakhulu vele bekungimangalisa mina ukuthi uhulumende ubanika njani abe-opposition even kuyizikweledi ngoba siyamazi ukuthi ujwayele ukuthi enze inketha bechabe kube ngabezani kuphela so kwenziwa lokhu nje ngoba kulokuganga okuphakathi
khona vele izikweledi lezi zibhadalwa njani phulu like lavumelana ukuthi labebhadala isenti ngenyanga kumbe libhadalani njengoba ikhona imali encane
kule contract ethoyo ukuthi isikweledi lezi phela asiyo mali yokuyajayiva pils asiyo ngabe kuthiwa i-bad pay ungayisebenzisa noma kanjani bandiwa bethe isikwele ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land basically for housing so kumele ngithenge i-stand i-stand esena siyabanjwa sibe yi-collateral asitho sami ize ngisibhadalele njalo uparlament anytime ngangiyona ibuyize ethi ngiphozesa uyabe ngisibekthi ukuthi zikhona so ngingabonakala ngingathekanga leyo assetnezibriche i-agreement.